umzana Mthuli Ngcube uthola amazwi kungxoxo ayenze le Studio 7 ekhona pha eWashington DC. Uqale ngokuchasisa ngohambo lwakhe emhlanganweni embalwa ephathelane lezemali lezomnotho.
Ngize lapha ukuthi ngizo attend ama meetings e-IMF le World Bank annual meeting sizoxoxa ngendaba yokwakha umnotho eZimbabwe e-Africa jikelele. Uze lapha nge-bond note, i-bond note imali yethu kumele siyisapote sifuna ukuyisebenzisa sisiya phambili. I-bond note angithi is part of what we call iZimbabwe dollar. So imali yethu yona leyana i-US dollar sifuna abantu bayilahle anti balaye kuma-accounts kuma-FCA accounts bavele balaye enye ingaphansi kwama-matress yikho lokho. Kodwa nxa siyathenga ema-shops sithi sisebenzisa iZimbabwe dollar which is i-bond note le-RTGS.
Lapho ibuzwa ngokuwa kwesisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa le-dollar leMelika ukuthi kambe kungathini ukuthi liphenduke lisetshenziswe elizweni njengakuqala.
Hatshi kasibuyele ku-US dollar. I-US dollar imali eqine kakhulu ndisenza ukuthi iyabulala ilizwe. Ubulala ama-companies. Ama-companies asakwazi ukukhompitha. We undergo what we call de-industrialization. So kuqakathekile ukuthi iZimbabwe kumele ibe yimali yabo, imali yethu esilayo, iZimbabwe dollar esifuna ukuyisapota.
NgoLwesithathu uMthuli ukhangelele ukwethula umbiko oqakathekileyo ophathelane lesimo somnotho lezemali eZimbabwe emhlanganweni we-round table. Uchasisa kabanzi ngalo mhlangano.
NgoLwesithathu sasile round table on Zimbabwe World Bank. Ngizabe ngipresenta, sami ku-explain ukuthi bazwisise ukuthi senzani eZimbabwe. Ama-economic reforms, fiscal, monetary, ku-privatization, kuzida, ku-infrastructure development, nakuma-legislative reforms. Ukuthi bazwisise ukuthi senzani eZimbabwe under the Transitional Stabilization Program.
Ebuzo ngokuthi kuyini azakwethula okuchiyenela kwethule enyakenye njengoba ingcwethi zenotho emhlabeni jikelele lisithi okufunakalayo eZimbabwe yikulandelwa kwemithetho, ukuhlonishwa kwelungelo loluntu, ukwenqabelwa kwenkohlakalo lokunye. Yena ke uthi manengi amanyathelo asethethwe nguhulumende wakhe.
Oh, Zimbabwe has changed in the sense that there is rule of law. Ungalandzelaka test angithi kule anti-corruption commission. Yenza umsebenzi oqakatheleyo sibili ukuthi kungabi le corruption. That's a one example of good things ziyatshintsha ziyaguquka ukuthi kube le rule of law.
Uqhubekele phambili echasisa ngokuqakatheka kokuba khona kweZimbabwe emhlanganweni enjenge-IMF World Bank.
IMF ni-organization eqakathekile kakhulu. Lapha sizoxoxa ngezemali, ngezomnotho, ezokwakha amazwe wethu. I-organization eqakathekile kakhulu and yinto esiyigcinile eZimbabwe. I-head office abiseHarare. So ilandukuza ukubasapota ukuthi athi basisapote njalo.
Ele Zimbabwe liba khona emihlanganweni yabe-IMF le-World Bank leminye yamazwe omhlaba minyaka yonke. Lanxa abaningi besithi kukhanya kungaguquli lutho njengoba ele Zimbabwe liyabe lilokhe linikwa imigoqo elingenelisi ukuthi liyilandele. Liyabe lokhe likhala ngezijeziso zenotho elithi yizo eziphazamisa intuthuko yomnotho welizwe. Ngimela iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedes Jeremiah.